Inqaba yokulinda efundwayo kaJanuwari 2021. Isifundo 1. Isihloko lesi sizafundwa ngeviki kaMarch 1 kusiya ku-7 2021. Hlaliseka uThemba uJehova. Isihloko lesi sisekelwe kuIsaya 30 verse 15. Amandla enu asekuthuleni lekwethembeni. Lo ngumbhalo womnyaka ka-2021. Ingoma 3. Sithemba wena Jehova, ungamandla ethu lenqaba yethu. Esiza kufunda. Umbhalo womnyaka ka-2021 ugcizelela ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sithembe uJehova nxa sikhathazekile ngenxa yenhlupho. Esihlokweni lesi, sizaxoxa ngezinto esingazenza ukuze silandele lokho okutshiwo ngumbhalo wethu womnyaka. Indima 1, umbuzo uthi, yiwuphi umbuzo ezinye izinceku zikaJehova ezingawubuza? Sonke siyafuna ukuhlaliseka. Akula phakathi kwethu ofisa ukukhathazeka. Lanxa kunjalo, ngezinye izikhathi kungaba lezinto ezisikhathazayo. Yikho ezinye izinceku zikaJehova zingabuza umbuzo njengalowo owabuzwa inkosi uDavida, othi, koze kube nini ngichukumisana le micabango yami? Inhliziyo yami ihlale idabukile izinsuku zonke na? Ihubo 13 verse 2. Indima 2, umbuzo uthi, sizaxoxa ngani esihlokweni lesi? Lanxa sonke siyake sikhathazeke, kulezi zinto esingazenza ukuze sizizwe ngcono. Esihlokweni lesi, sizaxoxa ngezinye izinto ezingenza sikhathazeke, bese sixoxa ngezinto eziyisithupha esingazenza ukuze sihlaliseke. Kuyini okungenza sikhathazeke? Indima 3, umbuzo uthi, yiziphi inhlupho ezisehlelayo futhi singazivimba yini? Zinengi izinto ezingenza sikhathazeke futhi ezinye zakhona akulalutho esingalwenza ngazo. Ngokwesibonelo, akule singakwenza ngokudula kokudla, okwezigqoko, loba okwerenti. Ngeke sitshintshe abantu esisebenza labo kumbe sifunda labo abazama ukusiye ngokuthi singathembeki kumbe ukuthi siziphathe kubi kwezemacansini. Kanti njalo, akulalutho esingalwenza ngobugebengu obukhona endaweni esihlala kuyo. Inhlupho lezi zibangelwa ukuthi siphila emhlabeni olabantu abaningi abangalandeli lokho okutshiwo liBhayibheli. USathane, uNkulunkulu womhlaba lo, uyakwazi ukuthi abanye bazavumela ukukhathazeka ngokuphila kulo umumo wezinto, kubatshise ukukhonza uJehova. Matthew 13, verse 22. Yikho kasimangali nxa sibona umhlaba ugcwele inhlupho ezenza abantu bakhathazeke. Indima 4, umbuzo uthi, kuyini okungenzakala nxa singakhathazeka kakhulu ngenhlupho zethu? Inhlupho zingasikhathaza okokuthi singahlala sesicabanga ngazo. Singakhathazeka ngokuthi kasisoze sithole imali eneleyo yokuthenga izinto esizidingayo. Kumbe ukuthi singagula sicine singasayi emsebenzini loba siphelelwe ngumsebenzi. Okunye okungasikhathaza yikucabanga ukuthi kasisoze siqhubeke sithembekile nxa silingwa ukuthi sephule umthetho kaNkulunkulu. Sekuseduze ukuthi uSathane asebenzise laba abamsekelayo ukuthi bahlasele abantu bakaNkulunkulu. Yikho singakhathazeka ngokuthi siza kwenzani ngaleso sikhathi. Singazibuza ukuthi kubi yini kukhathazeka ngezinto lezi. Indima 5, umbuzo uthi, uJesu wayesitshoni lapho esithi, yekelani ukukhathazeka. uJesu watshela abalandeli bakhe wathi, yekelani ukukhathazeka. Matthew 6, verse 25. Kambe wayesitsho ukuthi akumelanga sikhathazeke ngitsho. Hatshi. Phela ezinye izinceku zikaJehova zakudala zazike zikhathazeke. Kodwa uJehova wayelokhu ezithanda. Amabala angaphansi. Abanye abafowethu labodadewethu balohlupho lokukhathazeka kakhulukazi. Ukukhathazeka okunje ngumkhuhlane omubi kakhulu futhi kayisikho uJesu ayikhuluma ngakho. Amabala angaphansi aphelela lapha. Nxa uJesu wayesithi siyekele ukukhathazeka wayesiduduza. Wayengafuni isikhathazeke kakhulu size sicine singasaqakathekisi ukukhonza uJehova. Manje kuyini okumele sikwenze nxa sikhathazekile? Izinto eziyisithupha ezizasinceda ukuthi sihlaliseke. Indima 6, umbuzo uthi, ngokwalokho okutshiwo kuPhilip 4 verse 6 lo 7, kuyini okungasinceda ukuthi sihlaliseke? Okokuqala, hlala uthandaza. Nxa kulento ekukhathazayo, thandaza kuJehova ngenhliziyo yonke. Umcele ukuthi akuncedise. UJehova ngaphendula imithandazo yakho ngokukunika ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kwabantu. UPhilip 4 verse 6 lo 7 uthi, Lingakhathazeki ngaloba yini. Kodwa kukho konke, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga. Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula wonke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu lezingqondo zenu ngoKristu Jesu. Uza kunika ukuthula lokho esebenzisa umoya wakho lamandla. Okusemfanekisweni wendima 6. Okokuqala, udade wethu uthandaza kaningi ngelanga, etshela uJehova lokho okumkhathazayo. Indima 7, umbuzo uthi, kuyini okumele sikwenze nxa sikhuleka kuNkulunkulu? Nxa uthandaza kuJehova, mtshele konke okusenhlizweni yakho. Khuluma khona kanye okukuhluphayo, futhi umchazisele ukuthi uzwa njani ngakho. Nxa kukhona ongakwenza ngohlupho lwakho, mcela kunike ukuhlakanipha ukuze ukwazi okumele ukwenze, lamandla okuthi ukwenze. Nxa kungiyelo ngakwenza, mcela kuncedise ukuthi ungakhathazeki kakhulu. Ukutshela uJehova khona kanye okukuhluphayo, kuza kunceda ubone indlela aphendula ngayo imithandazo yakho. Nxa engakuphendulanga ngesikhathi obusikhangelele, akumelanga uyekele ukuthandaza. UJehova uyafuna sibili ukuthi umtshele khona kanye okukuhluphayo, kodwa ufuna lokuthi uphikelele ekuthandazeni. Indima 8, umbuzo uthi, kuyini okumele sizame ukukwenza nxa sithandaza? Nxa uthandaza kuJehova umtshele okukukhathazayo, ungayekeli lokumbonga. Kuyanceda ukucabanga ngezinto ezinhle esilazo, lanxa singabe siphakathi kwenhlupho eziningi. Kodwa kuthiwani nxa ungenelisi ukuthulula isifuba sakho kuJehova, umtshele indlela ozizwa ngayo? Khumbula ukuthi uzawuphendula umthandazo wakho, lanxa ongabe usenelisi ukukutsho kuyikuthi, ngicela ungincedise. Indima 9, umbuzo uthi, kuyini okuzasinceda ukuthi singesabi? Okwesibili, ungazithembi, kodwa themba uJehova. Ngensuku zomprofethi uIsaya, abantu bakoJuda babesesaba amaSiriya ayefuna ukubahlasela. Yikho bacela abaseGibhithe ukuthi babancedise. UJehova wabaxwayisa ukuthi ukuthemba kwabo iGibhithe kwakuzabathela emanyaleni. Wasebenzisa uIsaya ukuthi abatshele lokho kwakuzabanceda ukuthi bangesabi. Wathi, amandla enu asekuthuleni lekwethembeni uJehova. UIsaya 30 verse 15b. Usemfanekisweni wendima 9. Okwesibili, ngesikhathi sekhefu, ubala ilizwi likaNkulunkulu ukuze limncede ahlakaniphe. Indima 10, umbuzo uthi, kukuziphi izimo lapho esingatshengisa khona ukuthi siyamthemba uJehova? Kukuziphi izimo lapho esingatshengisa khona ukuthi siyamthemba uJehova? Nanzi ezinye zakhona. Uza kwenzani nxa uthole umsebenzi olemali, kodwa uzadinga ukuthi usebenze amahola amaningi, njalo ugcine usukuphambanise kukhonzeni? Kuthiwani nxa umuntu osebenza laye ongasifakazi ezidlisa satshanyana kuwe? Kumbe nxa umuntu wangakini esithi ukhethe phakathi kwakhe loJehova? Kuzo zonke izimo lezi, kungaba nzima ukuthi wenze isinqumo esiqondileyo, kodwa uJehova uza kutshengisa okumele ukwenze. Uzamthemba yini, futhi wenze lokho akutshela khona? Indima 11, umbuzo uthi, yiziphi izindaba eseBhayibhelini esingazibala ezingasinceda ukuthi sihlaliseke nxa sesihlukuluzwa? Okwesithathu, funde ebantwini abamthembayo uJehova labangazange bamthembe. IBhayibhili lilezindaba eziningi ezitshengisa ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi sihlaliseke lokuthi sithembe uJehova. Ngesikhathi uzibala, nanzelela ukuthi kuyini okwanceda izinceku zikaNkulunkulu ukuthi zihlaliseke lanxa zazihlukuluzwa. Ngokwesibonelo, abapostoli kabazange besabe ngesikhathi umthethandaba omkhulu wamaJuda ubatshela ukuthi bayekele ukutshumayela. Bakhuluma ngesibindi bathi, kumele silalele uNkulunkulu umbusi kulokuthi silalele abantu. Imisebenzi 5 verse 29. Langemva kokubhaxabulwa, abapostoli babehlalisekile ngoba babekwazi ukuthi uJehova wayebasekela lokuthi wayethokoza ngabo. Lokhu kwabanceda ukuthi baqhubeke betshumayela izindaba ezinhle. Langesikhathi umfundi uStefane sekhangelane lokufa, wayehlalisekile okokuthi ubuso bakhe babunjengobuso bengilosi. Imisebenzi 6 verse 12 kusiya ku-15. Kuyini okwenza wahlaliseka? Wayengathandabuzi ukuthi uJehova wayethokoza ngaye. Okusemfanekisweni wendima 11. Okwesithathu, ucabangisisa ngabantu abathemba uJehova labangazange bamthembe abala ngabo eBhayibhelini. Indima 12 umbuzo uthi, ngokwalokho kuthiwa ku 1 Petro 3 verse 14 lo 4 verse 14, kungani sithokoza nxa sihlukuluzwa? Abapostoli babe lobufakazi bokuthi uJehova ulabo, ngoba wayebanike amandla okuthi benze izimangaliso. Thina kasiwaphiwanga lawo mandla. Lanxa kunjalo, uJehova usebenzisile izwi lakhe ukusiqinisekisa ukuthi nxa sihlupheka ngenxa yokwenza okulungileyo, uyathokoza ngathi, lokuthi umoya wakhe ulathi. U-1 Petro 3 verse 14 uthi, liyathokoza, lanxa lingaze lihlupheke ngenxa yokwenza okulungileyo. Loba kunjalo, lingakwesabi lokho abakwesabayo, njalo lingakhathazeki. U-1 Petro 4 verse 14 uthi, nxa lithethiswa ngenxa yebizo likaKristu, liyathokoza, ngoba umoya wenkazimulo, ongumoya kaNkulunkulu, uhlezi phezu kwenu. Yikho akumelanga sikhathazeke ngokuthi sizakwenzani nxa sesihlukuluzwa, kodwa kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi simthembe kakhulu uJehova, ukuthi uzasisekela njalo asisindise. Kumele silingisele abapostoli, sisikholwe isithembiso sikaJesu esithi, ngizalipha amazwi lokuhlakanipha okokuthi bonke abaliphikisayo ngeke bamelane lani kumbe baliphikise. Nxa lingaqinisela, lizalondoloza impilo zenu. ULuka 21 verse 12 kusiya ku-19. Kanti njalo, kumele sikhumbule ukuthi uJehova uyakwazi konke okumayelana lezinceku zakhe ezifa zithembekile kuye. Yikho uzazivusa. Indima 13, umbuzo uthi, ukufunda ngezibonelo zalabo abangazange baqhubeke behlalisekile futhi bethemba uJehova kuzasinceda ngani? Singafunda lasezibonelweni zalabo abangazange baqhubeke behlalisekile futhi bethemba uJehova. Ukufunda ngabo kuzasinceda ukuthi singenze amaphutha abawenzayo. Ngokwesibonelo, kwathi u-Asa engakabusi isikhathi eside koJuda, kweza ibutho elikhulu lizomhlasela. Wathembela kuJehova futhi uJehova wamncedisa ukuthi anqobe. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, u-Asa wathi sehlaselwa libutho elincane lenkosi yako-Israyeli uBhahasha, kazange athembele kuJehova njengakuqala, kodwa wabhadala amaSiriya ukuthi amncedise. Langesikhathi segula kakhulu, kazange athembele kuJehova ukuthi amsize. Indima 14, umbuzo uthi, sifundani kulokho kwenziwa ngu-Asa? Ngesikhathi u-Asa eqalisa ukubusa, wayethembela kuJehova nxa engaba lohlupho. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, wayengasakwenzi lokho, esebona kungcono ukuthi azibonele. Icebo lika-Asa lokucela uncedo kwabaseSiriya lalikhanya lilihle, kodwa kalizange lincedo kwesikhathi eside. UJehova wasebenzisa umprofethi ukuthi amtshele amazwi la. Ngenxa yokuthi wethembele enkosini yase-Aram yaseSiriya, wadela ukwethembela kuJehova uNkulunkulu wakho, ibutho lenkosi yase-Aram yaseSiriya seliphunyukile esandleni sakho. U-2 Imilando 16 verse 7. Akumelanga sizithembe size sicabange ukuthi sizazilungisela inhlupho zethu singazange sivale iBhayibheli ukuze sincediswe nguJehova. Lanxa sekumele senze isinqumo masinyane, kufanele sihlaliseke sithembe uJehova, futhi yena uzasincedisa ukuthi senze isinqumo esiqondileyo. Indima 15, umbuzo uthi, kuyini esingakwenza nxa sibala iBhayibheli? Okwesine, woba lamaveso owazi ngekhanda. Zama ukubamba ngekhanda amavesi atshengisa ukuqakatheka kokuhlaliseka lokuthemba uJehova. Okungakunceda ukuthi wenze njalo yikuwabalela phezulu kumbe ukuwabhala phansi futhi uhlale wabuyelela. UJehova watshela uJoshua ukuthi ahlale ebala ibhuku lomthetho ngelizwe eliphansi ukuze aphumelele kulokho akwenzayo. Ayeza kubala ebhukwini lelo kwakuzamnceda lokuthi angesabi, kodwa abe lesibindi sokukhokhela abantu bakaNkulunkulu. Maningi amavesi angakunceda ukuthi uhlaliseke ezimeni ebezingabangeli ukuthi ukhathazeke kumbe wesabe. Okusemfanekisweni wendima 15. Okwesine, unamathisele efrijini ivesi ekhuthazayo afuna ukuyibamba ngekhanda. Indima 16, umbuzo uthi, uJehova usebenzisa njani abanye ebandleni ukuthi basincedise siqhubeke sihlalisekile futhi simthemba? Okwesihlanu, hlala useduze labantu bakaNkulunkulu. UJehova usebenzisa abafowethu labodadewethu ukuthi basincedise siqhubeke sihlalisekile futhi simthemba. Nxa sisemhlanganweni yebandla, kuyasikhuthaza ukuzwa izinkulumo lezimpendulo zabafowethu labodadewethu kanye lokuxoxa labo. Okunye okusikhuthazayo yikutshelwa ilizwe lilomusa ngumngane ebandleni. Nxa simthululela isifuba, simtshela lokho okusikhathazayo. Ilizwe elinjalo lingasinceda ukuthi singakhathazeki kakhulu. Izaga 12 verse 25. Okusemfanekisweni wendima 16. Okwesihlanu, uyakholisa lo mngane wakhe ekuchumayeleni. Indima 17, umbuzo uthi, ngokwalokho okutshiwo kuHebheru 6 verse 19, ithemba lethu lingasinceda njani ukuthi sihlaliseke ngezikhathi ezinzima? Okwesithupha, gcina ithemba lakho livutha. Ithemba esilalo liyisikhonkwane semiphefumulo yethu, ngoba lisenza sihlaliseke nxa sisehlelwa yibunzima kumbe sikhathazekile. UHebheru 6 verse 19 uthi, ithemba leli liyisikhonkwane semiphefumulo yethu. Liyasinceda ukuthi singathandabuzi, futhi siqine, njalo lingena phakathi kwekhetheni. Cabanga ngekusasa elihle uJehova sithembisa lona. Ngaleso sikhathi, akula ngisho lokukodwa okuzasikhathaza. Zibone ususemhlabeni omutsha olokuthula. Sekungasela zinto ezimbi ezenzakalayo khathesi. Okunye okuzakwenza ukuthi ithemba lakho lihlale livutha, yikutshela abanye ngalo. Chiseka emsebenzini wokuchumayela lokwenza abafundi. Ungenza njalo, kawusoze ulithandabuzela kancane ithemba lakho kuze kube sekugcineni. UHebheru 6 verse 11. Okusemfanekisweni wendima 17. Okwesithupha, ugcina ithemba lakhe livutha ngokucabanga ngekusasa. Ebhokisini, amandla enu asekuthuleni lekwethembeni. UIsaya 30 verse 15. Okumele ukwenze. Okokuqala, hlala uthandaza. Okwesibili, ungazithembi, kodwa themba uJehova. Okwesithathu, funde ebantwini abamthembayo uJehova labangazange bamthembe. Okwesine, woba lamavesi owazi ngekhanda. Okwesihlanu, hlala useduze labantu bakaNkulunkulu. Okwesithupha, gcina ithemba lakho livutha. Endimeni. Indima 18 umbuzo uthi, kuyini okuza kwenzakala esikhathini esizayo, futhi kuyini okuza sinceda? Zinengi izinto ezizabangela ukuthi sikhathazeke njengoba kuphela komumo lo sekuseduze. Umbhalo womnyaka ka-2021 uza sinceda sithembe uJehova ukuthi asincedise silwisane lenhlupho lezo njalo siqhubeke sihlalisekile. Ngomnyaka lo, kasitshengiseni ukuthi siyasikholwa isithembiso sikaJehova esithi, amandla enu asekuthuleni lekwethembeni. UIsaya 30 verse 15. Ungaphendula njani? Kungani kungakubi ukuthi sikhathazeke? Kuyini esingakwenza ukuze sihlaliseke? Kungani sisithi umbhalo womnyaka ka-2021 ufike ngesikhathi? Ingoma 8. UJehova uyisiphephelo sethu. Isihloko lesi siphelela lapha.